Siyalamukela kweziphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Makhadi Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 16 ebulilini ekubandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka-3 ngonyanga ezayo.
Ngihlala khonapha ku-Ward 16 eMbatha sengikhulele khona ngingaphansi ebandla le-3PC lapho engincisisa ngikhona ngikhangelele amavilesi angusikisa akhokela imbuyu, imkwenda, indaba, ucombolefu, imakhwa kanye lenyanda. Ukuze ngincintise khonapho ewadini yakithi ngifisile kakhulu ukuphakamisa isigaba sakithi. Ngiyoke ngisebenza ngingaphansi kwegatsha le-Social Welfare. Ukhankaso wami uyaqhubeka nje kakuhle kakhulu alutho olunzima lanxa kulezi nhlamba laphana lalaphana uyabonisa ukuthi ngiyisihlahla esilokudla. Umsebenzi uyaqhubeka, nama-posters silawo, akulalutho oluluthuku.
Njengowesifazana osakhulayo, kuyini ohlangana lakho emkhankasweni wakho? Kulula yini abantu sebesamukela ukuthi hhayi lo wesifazane uyakhokhela, abakubandlululi?
Njengowesifazana osakhulayo, akulalutho olingitshengisa ukuthi abantu bayangibandlulula ukuthi ngikhokhele ngingowesifazane.
Kahle kahle kuyini okusilela kakhulu ewadini yakho ofuna ukukwenzela abantu kumbe ukuthi kusafune ecouncil?
Izinto engizikhangeleleyo manje kuward yethu yiclinic, idombolefu yiyo yodwa engela clinic manje ebulilini. Lesifo le-network sisemuva kakhulu, sisebenzisa amagagasi aseBotswana. Sibuye sibe lohlupho lwezinyamazana zeganga, siyalima kakhulu kodwa kasivuni, siqedelwa zinyamazana zeganga. Sibe sifisile ukuthi ikhempa ibone ukuthi siphilisana njani manje nalezi nyamazana. Ikanti bekuthengisweni kwendlovu kuthole ukuthuthukiswa njengesigaba. Lokhipho njalo lwamanzi kwamanye amazilethi zethu ayala migodi, ikanka le migodi ezinye izinsimbi sezibolile. Umgwaqo wakithi lawo sibe hlupho lwawo ngamagodigodi, ngiyafisa ukuthi ngabe uyalungisiswa.
Amathuba akho okunqoba kulolu khetho uwabona enjani? Sesibona ukuthi uncintisana lamanye amabandla ehlukeneyo, abantu beza ngobuningi emhlanganweni oyiqhubayo.
Amathuba okuthi nginqobe ngiwabona ephezulu kakhulu. Indawana zonke esengikhankase kizo nginanzelela ukuthi abazali bayangithakazelela, okungitshengisela ukuthi kungenzeka ngiwine lanxa sibaningi. Kumuli bazwazi ndokumbila kuti mundihale ndilimwana wenu nezi 3 zaSeptemba kudinandi nomumila mukansili muntuthu wakankwedu kuti tikudze ntuthu wakankwedu ndilimwana wenu ndokumbula kuti hama ndihala nehuva lakafanila togala pasi tikabonesana kuti tingayimilidza chini wadi yedu kudzeti huwane dzishe dzose dzekansili dzakafanila wadi ndovoka vazvazi.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Makhadi Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 16 ebulilima ekubandla le-CCC kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka-3 ngonyanga ezayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazane, size ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.